sokuyisika disendaba ku VOA Debele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 14 kuNcwabakazi 2023 nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi eZimbabwe kalosuze libuswe ngabathengisi.
Iwapi amapapeti dakala kuba nomnotho welizwe uyatshontshwa manje kwakule gold mafia yiZANU-PF ezibhedlela kula mithi yiZANU-PF.
Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bathi abathengisi bakubandla elibusayo.
Kukhanya i-voters roll bese yakhiwa ama-candidate etho iyehlukene angase sikhangela idaba lama-polling station for example.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi lizama ukuthola i-voters roll eqondileyo. Zonke lezi ndaba lezinye izoziswa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi eZimbabwe kalisuze libuswe ngabathengisi abadlelana lamazwe afakela amalunga ebandla leZANU-PF izijeziso zenotho. Umlondolozi Ndlovu usedulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnangagwa wethule amazwi la namuhla eNational Heroes eKaiHarare ngesikhathi kunanzwa usuku lwamaqhawe njalo kubekwa uambassador Johannes Thomana owayemelele eZimbabwe kwele Democratic Republic of Congo lo retired Commissioner General Milton Tsiziba obeyisiphathamandla kuhlangothi lukahulumende olukhangelane lentilongo eZimbabwe. Utshele inkulungwane lenkulungwane zabantu embuthwaneni lo ukuba kumele uZulu avotele ibandla leZANU-PF ukhetho oluzaqhutshwa ngeviki ezayo.
Alingeke libuswe ngabathengisi ababelandela abantu ababesincindezela. Ngeke kwenzeke lokho, lezi zinqumo amaqhawe ethu athi uTomana lo Siziba ababesimela.
Umnangagwa uthe ibandla lakhe yilo lodwa elingavikela eZimbabwe ekubusweni ngabamhlophe athi bafuna ukuphenduka eZimbabwe nxa kungavotelwa amabandla aphikisayo. Uphinde wasola izijezo zomnotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF ngamazwe entshonalanga agoqela eleMelika, eleBhilitani lamanye akumanyano we-European Union. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Gift Osalo Siziba, usola amazwi kaMnangagwa esithi ibandla leZANU-PF yilo elilabathengisi.
Engawubuza ukuthi iwapi amapapeti dakala kuba nomnotho welizwe uyatshontshwa manje kwakule gold mafia yiZANU-PF ezibhedlela kula mithi yiZANU-PF imigwaqo ifile izigamba zodwa yiZANU-PF akula manzi yiZANU-PF abantu badubeka yiZANU-PF amasotsha akhole imali engathengiyo thanks to ZANU-PF amapolisa akhole imali engathengiyo amateacher uhulumende kajamisa usimpu uthe wona uzabuya uzokupha abantu amatitle deeds kumhlabathi.
Lokhu kusekelwe ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo umnumzana Herbert Jamuka.
Lawa ma elections ayabonakalisa ukuthi iZANU-PF yiyo izawina kuma elections, but iwina ne rigging strategy ungakhangela kwamanje iZANU-PF seyideploya abantu like bofazi boheritage bahamba bebetha abantu abadala. Abantu abadala bayashayiwa ende bayalimala, imizi iyatsha, abanye bayabaleka imizi yabo. Nendaba yeparty yeZANU-PF because yona ayifuni i-opposition.
Usenjalo abakuhulumende lomdeni kaTomana lo Siziba bathi ilizwe lilahlekelwe ngamaqhawe abelwela uZulu. Umnumzana Chinga Dube olilunga leZANU-PF njalo okudalela Central Committee uthi uSiziba owalwa impi yenkululeko ekuZipra wayeyindoda emadodeni.
Usiziba yilamajaha abuya ngama 70s eZambia. Bathe befika laphana baso kubuyiselelwa inkokheli inkomo into okuthiwa yi-turning point. Sesithe sesidiniwe kube sitshayana sicatshe. So kumele sitshayane fair lama. Yikho ke bathi befika bona bangeniswa ku-academy okuthiwa yi-Kohima eZambia.
Indodana kaSiziba umnumzana Peter Siziba ubonge kakhulu umnangagwa ngokunikeza uyise isicoco seqhawe lesizwe. Ingcwethi kezombusazwe ezimeleyo umnumzana Divine Hobe uthi kuqondile ukunanza amaqhawe elizwe.
Ilanga leli qhatheke kakhulu ukuthi sokuye kwahlangana ilanga le lama heroes amaqhawe ethu njalo sibeka laba ababili abasichileyo. Ilanga leli liqhatheke uthini liyisikhumbuzo sokuthi izwe lethu lifike lapha kanjani. Siyazi sonke ukuthi lifike lapha ngemva kwempi ebende kwafiwa. Sokulula kithi thina sesiphila.
Kulabanye abantu abangananzi usuku lolu abathi ayilunganga indlela ukhethwa ngayo amaqhawe eZimbabwe. Ngimele isithu 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Kusenjalo abafelokazi bakhala ngokungananzwa nguhulumende kulandela ukubhubha kumadoda abo awalwa impi yenkululeko. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Bebekhonona namuhla ngesikhathi kunanzwa usuku lwamaqhawe olwe-National Heroes Day emathuneni amaqhawe enkulumane kobulawayo lapho obekuleziphathamandla zikahulumende. Bebekhala ngokungatholi imali eyenelayo empentsheni, ukugugudeka komnotho welizwe lokungalungisiswa kahle kwamanye amangcwaba lapho okulele abalwa impi yenkululeko. Unkosikazi Melina Chitanika uthi umkakhe owabhubha ngomnyaka ka 2018 lokhe engakayakhelwa ilitshe loba abanye sebafakelwa.
Kubuhlungu ukuthi umuntu wasebenzela ilizwe nxa engasafakelwa. Sahamba bathi bacela ngo-2006 so sifanele siziyefakile. Manje ngokushela kwethu sesishwela ukuthi sithini, sithole abayimele kubefakelwa thina singakafakelwa.
Unkosikazi Charity Sibanda uthi umkakhe sewafakelwa ilitshe kodwa lokhe engakatholi imali enikwa abafelokazi bamaqhawe eZimbabwe.
Bengithanda ukutsho isifiso sami ngesokuthi lapho ngithole i-widow's pension na angikayitholi ngenxa yokuthi wayelama ama-IDs angu-2 into eyakhe yakudala iyo yayisebenzisa ku-pensions waze wabhubha. So esebhubhile wanganikwa i-pension ye-army kuphela because wayetshintshile isithupha esiya esikolo ivela emtini.
Unkosikazi Granny Masuku lemuli yakhe bavule emphakathini ilitshe abazakhela lona ethi le mali ayiphiwa nguhulumende incane. Umnumzana Andrew Ndlovu laye usola ukungafakwa kwamatshe nguhulumende.
Yikho khonokho kwenze ngasukuma njengomlolo wenkululeko ukuthi ngiye ephalamenti ngiveze konke lokho kwakuyinjongo yezaphu eyayikhokhelwa nguJoshua Nkomo. Esifisa ukuthi khona ama-policies abantwana benkululeko labo bonke abantu beZimbabwe aqondiswe, wonke umuntu alinganiswe, kungabi yindlela yokuphathana ngemihlobo kumbe ngokuthi ubani kuliphi bandla.
Umgcini sihlalo webandla leZANU-PF kobulawayo umnumzana Jabulani Sibanda uthi baphakathi kokulungisisa uhlupho lwamatshe enkulumane Heroes Acre.
Amatshe kumele afakwe laphana kule problem ebikhona kufunding yeprogram yama-provincial heroes. Bekule problem yefunding but kathesi upresident usithembisile ubantu zangifana ziyalungiswa kakahle. Mbonile laphana kula matshe amanye afakwe engabhalwanga konke anakathi sokuthengisa sesiphushuta amatshe abuye ngapha kwathiwa sathi noma engabhalwanga kaabuye azabhalwe khona pha sizame ukuthi sithi meet ilokuzeni i-backlog which is there. Yes, abantu balemvuma ukuthi futhi bengafaka amatshe laba ababe kwanisa kodwa besikhangelela ukubana leyo yinto ezakwenziwa under i-museum and le department ekhangele ngama-heroes.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mthuli Ncube umgcini ngcebo kahulumende.
Hatshi imali ikhona okufunekayo nje ukuthi laba okumele bakwenze lo msebenzi baqoqakale kuhle bese becela hayi imali silayo sivile.
Bekulenkulungwane lenkulungwane zabantu namuhla ebezithe gwaqa emathuneni amaqhawe kobulawayo, abanye bezobeka amaluba emathuneni ezihlobo zabo. Umphathintambo wedolobho lakobulawayo inkosikazi Judith Ncube uhlele ibutho ebelikule indawo wabala umbiko kamongameli Emmerson Ntambutso Mnangagwa. Iningi elingene umkhosi wanamuhla lijabuliswe ngemidlalo ehlukeneyo lokunye. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Ibandla leCitizens Coalition for Change lithi kumele iZimbabwe Electoral Commission ibanike ugwalo olujulileyo oluqondileyo olevoters roll hathi lolu abalalo. Unkosikazi Ellen Shiriedenga, omunye wababona ngokuqhutshwa kokhetho oluzayo ekubandla leCCC, uthi sebehambise udaba lolu emthethwandaba sekusele insuku ezimbalwa ukuba kuqhutshwe ukhetho olukhulu eZimbabwe. Umthethwandaba unqume namhla ukuthi udaba lolu kasuze luphathwe ngesiphangiphangi. Ake sizwe uShiriedenga ekhuluma ngodaba lolu.
Sihambise i-agent court application ukuthi idaba le-voters roll likhanye lisize, ngoba sesikhala ngokuthi kukhanya i-voters roll le eyakhiwa ama-candidates ethu iyehlukene. Angase sikhangela idaba lama-polling station for example. Amanamba ama-polling station aku-voters roll malithwane kulalawa agazethiweyo, omo kuphose kufike i-1000. Njalo ngasikhangela i-voters roll lesibe sibona ukuthi bekunokuphambaniseka okuthize ngendaba yama-boundaries awe-delimitation. Ubona umuntu abantu abahlala endlini eyi-1 singathi mama kumbe nobaba, kodwa nxa sikhangela ubona omunye uvota kwenye-constituency kumbe omunye uvota kwenye ama-constituency ayehlukeneyo. Indaba gcina lezi ziningi kakhulu nxa sikhangela selizwe lokuthi bekulengxabangxoza indaba yama-boundaries lawa eya-delimitation nama-constituencies nama-wards. Esikubone ukuthi mdlana ngelanga lekhetho abantu bazagcina bengenelise ukuvota ngendaba yokuthi amabizo abo babengaboni njalo bengakwazi.
Lifisa ukuthi umthethwandaba wenzeni la?
Sifuna i-vote isiphe i-voters roll ezasetshenziswa ngelanga lokhetho. I-voters roll esemthethweni ekhangela ingcwele yama-delimitation boundaries ukuthi ihambelane lalokhu oku-voters roll. Ngoba nxa sikhangela sibonisisa i-vote isinika izinto ezehlukeneyo. Sikhangela ama-polling station for example. I-polling station eku-voters roll esiphiweyo nale polling station egazethiwe ilisti yangkhona kwehlukene. So lokhu kusenza sicabange ukuthi kube yini i-voters roll engayishiyo le ezasetshenziswa ekhethweni. Nasikhangela umthetho weZimbabwe uyakufaka ukuthi ama-candidates kungakhethwa ukuthi yi-candidate ye-constituency kumbe ku-president kumbe councilor uyaphiwa i-voters roll ezasetshenziswa ngelanga lokhetho. So sibona lapha ukuthi kulokuphambaniseka okuthize ngama-boundaries, njalo siyakubona ukuthi nxa sikhangela izindaba ku-265 platform, nxa ukhangela efonini ibizo lakho ukuthi registe ngaphi, kwezinye isikhathi uyabona efonini uyakuphiwa i-constituency, nangapha ku-voters roll neyi-constituency uyakuphiwa enye i-constituency. Njalo kunabanye abantu abakhalayo befithi amabizo abo ngawakho ku-voters roll yobanje abanye bangikhona bavota ngekhetho ngingabhake elections ayikhona last year ngo-2022 kathesi sebebona amabizo abo engekho.
Kodwa-ke aliphuzanga yini? Aliphuzanga ngiyini ukuthi likwenze khonokho?
Ngasemthethweni yinto elungisise kahle. Asiphuzanga ngoba yinto eyokuthi i-vote iphongulungisisa izinto lezi ngasemthimeni bephrinte i-voters roll e-right.
Unkosazana Ellen Shiriedenga ukubandla le-Citizens Coalition for Change sehlulekile ukukhuluma ngodaba lolu labakukhomishini yeZimbabwe Electoral Commission abagoqela umnumzana Thoyile Silayigwana lonkosikazi Priscilla Chikumba bebengaphenduli omakhalekhukhwini. singakangeni kusigaba esilandelayo sesikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkokeli yamazwe akunhlanganiso ye-Economic Community of West African States ithi kulabokholo lwesiKristu abazama ukukhuluma labathuthune umbuso kule Niger ukwenzela ukuba kubiselwe esikhundleni umongameli Mohamed Bazoum ngokuthula. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Sekulabantu phose abafika 196 ababulewe ngumlilo eHawaii obusesabeka. Uhulumende usehlolisisa udaba lolu esithi akwenziwanga ngemfanelo lokho kade bekumele kwenziwe lilizwe. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abantu eHarare babhekane lokuswelakala kwamanzi besesaba kakhulu ukuthi kungaqhamuka umkhuhlane wohudo osububulele abedlula ikhulu 107 lonyaka elizweni lonke jikelele. Kubika uMark Peter Ntambe.
Umbiko weviki owe-Weekly Disease Surveillance Report owethule kunsukwane ezedluleyo luhlangothi lwezempilakahle uveza ukuba ababhubhayo laba bayingxenye yabantu abafika phose inkulungwane ezine 3818 ababanjwa ngumkhuhlane lo kusiya phela untulikazi lonyaka. Iningi labantu laba bahlala eManicaland leMashonaland West. Izakhamizi eHarare zithi ngenxa yokwenzakala ezabelweni ezitshiyeneyo sebedlela evalweni ngoba atholakala kenzima amanzi. Umnumzana Albert Mazura isakhamuzi seHarare njalo elwela ilungelo lezakhamizi uthi amanzi atholakala kawaphumi ngemfanelo epompini okungadala ke imikhuhlane yesihudo.
Phela amanzi edolobheni kafani layo emakhaya. Edolobheni kusetshenziswa amanzi amaningi ukugeza, ukugezisa, ukuwatsha amathoyilethi, ikakhulu amathoyilethi nxa lilemuli elabantu 6, 7, 8 amanzi asebenzayo kumathoyilethi aba maningi kakhulu.
Umnumzana Joseph Machaya ohlala eMbare uyakusekela lokhu esithi abanamanzi okusebenzisa ezindlini. Lokhu yikho okwesatshwa ke ngunkosikazi Sibongile Geja laye ohlala kuleli dolobha.
Amanzi ayahlupha kakhulu ngoba katholakali. So kuwenza ukuthi even abomama bahlupheke kakhulu ngoba befuna ukusebenzisa amanzi ukuwatsha, upheka lokunye okuneyineni. So sokuduwa abantu kakhulu udaba lwamanzi lona lolo.
Unkosikazi Geja uthi babhekana lohlupho olufanayo emsebenzini.
Lapho esisebenzela khona la kufutha kula manzi kwenziwa ukuthi ukusebenza kwabantu kube nzima kakhulu. Abantu sebesisabela lokuthi bengagcina sebe banjwa iminye imikhuhlane etshiyatshiyaneyo ngoba akula manzi.
Umnumzana Anthony Sungayi laye uthe kunzima ukuphila endaweni engelamanzi ikakhulu kwabesifazane.
Liyabona abesifazane bayavuka ekuseni ngama-4 begebha amanzi emagodini konale ezibholani. So ama-youths they are touts ama-boys lapha so wayabhadalisa imali. So
ukhansilor Charles Nyatsuru weHarare uthi kuningi okwenza kube lokusilela kwamanzi edolobheni leli.
Akhimko zidani ngari mashoma siyakanari mashoma kudaro ano
ukusilela kwemi kwenza ukuba amanzi abe malutshwane.
Kwake kwaqhamuka umkhuhlane wokhudo eZimbabwe owabulala abantu abaningi ngomnyaka ka-2009. Abezempilakahle bathi umkhuhlane lo ngaleso sikhathi wamemethekiswa yikuswelakala kwamanzi. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
Ukangazelwa ukhetho olukhulu ngamandla eZimbabwe sokusele insuku eziyisitshiyagalolunye ukuba luqhutshwe. Kuyaphithizela esigabeni esitsha elobhengu lwamagwegwe amabandla ezombusazwe lapho angena khona kuZulu. Kubika intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Isigaba selobhengu lwamagwegwe esafakwa kubunjwa imingcele emitsha yiCommission yeZimbabwe Electoral Commission sigoqela iMagwegwe West, Magwegwe North, lePhumula East. Abahlali balendawo abaningi bathi abavoti bakhethelwa abameli zinkokheli. Umnumzana Mzingayo Ncube welobhengu lwaWest uthi bayakhala abantu
ngokuba nomnethela ama-candidates bona bezikhethela babo. So vele kuhle kwenza ivota apathy
akusemnandanga nje esigabeni ngoba lesa bakwazi lokuthi bayakhetha ubani ku MP.
Amazi kancube afakazwa ngukosikazi Tracy Chazia othi useza votela iZANU PF.
Ah ma MP ya wabesimkhethile thina njengowa wakhitshwa noPresident Shamisa lona leli lethu lokudala.
UlikuZANU PF?
Ningasena choice. Of course umuntu wayezosiphakamisa lathi siphansi kwemabhizinisi elithi athuthu.
Kulabanye njalo abakhonona ngokutsheneyo umnumzana Thabotele uthi ukhathele ngezithembiso zamanga ezivela kulabo abakhankasela ukhetho.
Babuya sebe campaigner bacela amavoti bathi umuntu uma ekhuluma awusikho kuyenza. Sifuna umuntu ozangena afike ayenze utshintsho engawulungisela isayidi lakhe lemuli yakhe kuphela. Kodwa alungisele umphakathi ukuthi kube nenqubekela phambili.
Umnumzana Innocent Dibale okhokela ibandla le-Economic Freedom Fighters yaseZimbabwe, i-EFF, uthi abantu abavotele ibandla lakhe bekela amabandla amakhulu asehlokile ukuphatha uBulawayo.
Siyagijima, siyakhankasa, siyakhuluma lezakhamizi, asitshela bathi isikhathi sesiphelile esokuvotela amaphathi ngamabizo, isikhathi sesiphelile esokuvotela amasela, isikhathi sesiphelile esokuvotela abantu abathi abantu bengadecide ukuthi hayi sifuna lo kodwa befaka omunye. Thina abe EFF njengoba singabantu abalwela i-borderless Africa, imisebenzi, umnotho ukuthi ubuye ezandleni zabantu bathi hayi madoda siyalisupporta.
Oncintisayo emele ibandla le-TCC elobhengulaya amagwegwe umnumzana Eric Gono uthi engangena uzalela ukuthi abantu balesi sigaba babe lezindlu zokuhlala bangahlali beminyene.
Sifuna ukuyapusha i-government khona ngalo ukuthi kube le housing for everyone. Emagwegwe lapha imizi uzathola ukuthi ama-families ahlala ezindlini ezincane. So we want i-government ukuthi yakhele abantu izindlu. Since 1912. Sisizothatha kule Zambezi Water Project engapheliyo. Sesifuna ke sihambe eParliament siye fighter ukuthi iWayishangani project iye priority government. UBulawayo aka athole amanzi. Ukulumende okhona bona laba amaxegu lawa engakafi. Sifuna kube le closure. So we want the Truth and Reconciliation Commission.
Kokanje umnumzana Buthelezwe Ndlovu webandla leZANU PF uthi uBulawayo uzathuthuka ngangena ngoba yena uyenelisa ukukhuluma nomongameli Emmerson Mnangagwa ace uncedo.
Siza kwenza kwenzakale this time. Othothi isikhathi sabo sesiphelile. Sisebenza ngeqiniso. This time around we are going to make things happen. Abadala sebekhathele ngokutsotswa ngontanga. So sesibuyile thina sokwesikhathi sethu. Laba abakade besithi bakhetha lo bedonki bavotela idonki hayi isikhathi sidlulile sokusebenza ingqondo khathesi ayinto zokutsotsa.
Ibandla le-United Zimbabwe Alliance lizamelwa ngumnumzana Arnold Dube othi uzasebenza lamanye amabandla ukuthi bathuthukise isigaba lesi lokuqeda inkohlakalo.
I-corruption isisuke yenza ukuthi yakhawula down ama-services athola. Look at i-health sector. Right now it was inzima. Look at i-transport. Look at i-infrastructure imigwaqo iphelile. Amagetsi ayahlupha. We need ukuthi sizame ukuthi invest on ama sustainable projects angakwazi ukuthi sustain as iZimbabwe. Looking at issues amanzi, what strategies esingakwazi ukuthi come together sisebenzelane local governments ukuthi siimprove isituation yamanzi elizweni lethu.
Isigaba selobhengula magwegwe kuncintisa abameli amalunga ezombusazwe ayisikhombisa uhlanganisela iZaphu leMthwazi Republic Party esingenelisa ngoxoxa labo ngoba bebangadopa amakhala ekhukhwini babo. Ngiyimele Studio 7 ngapha selobhengula igama lami Ezra Jesus Banda.
Okwamanje singena kusigaba sokubingelelana ke sizwe ukuthi abalandeli beStudio 7 bathini.
Gama ngukusibanda ivela elubano okwamanje bathinisebenzela lapha ebutwane eHaburoni. Ngithanda ukubingelela abaphoweta baseSouth Africa nabanye abasekhaya eZimbabwe edinga usisi usethekele sibanda lomkakhe uPiyane Mpofu nabazukulu bonke nje. Ngiyajabula njalo ukukwamukela emsakazweni weStudio 7. Ngibingelele nomamami khona le edinga laye. Ngibingelele labangane bonke nje nabazabami u-Arnold Dube uNcobizitha bonke labomalumela ngafana ekhethwa lafanele ukufane lafana. Ngizobingelela labazukulu bami abangapha uPadreni Mpofu laboProfesa Mpofu noRigi Mpofu labo bonke nje okuthiki ya ngibona nganayi. Labaphoweta abasembembesi besibandla lesi Hayi ngone ngani kebetele. Ngoba ngkosi lati ndofu wawuhlala seplan entonongo. La awamanje se South Africa, linjani balandeli, linjani balandeli, baphila balandeli lapho. Abantu bevote kahle lapho, bevote kahle nami nami zobe nkulu esekelweni lokuvota lapho. Sizwanana balandeli, libuye lothusukulweni lokuvota la. Abangani bami linjani lapho ekhaya elihle Pressured umfoka Ndlovu njani. Sintiyaduka ukuthi somu njani lapho umama wami uSibelane Sibanda uright lapho. Labo malume bami ba-right lapho. Isandla sami uphumuzile moya uright sindoze. Alright, hayi siyabonga balandeli.
Nibizo ngu-Benefit Sibanda ngisuka eLupane eMsewele. Ngiyabonga kakhulu ukuba sekufine enkulu kakhulu yokubingelela isihlobo nabomalume nabokhulu. Sihlangana nje ngokuthwala nzima kwethu lokhu nje ucala iganga but kungasokuthanda kwethu. Bengikhulekela ukuthi njeabazaleleyo nje lami ngingafisa lokhu abakufisayo ngendlela engifisa ngayo ngoba bengingathandi ukuba segangeni, bethanda ukuba sekhaya. Ngingela kakhulu enkayi khonale, sibabingele kakhulu esilobela, sibabingelele ejotsholo odube phansi khona ngalesi dlule, sibabingele kakhulu enyameni Ndlovu ngobuningi ngezihlobo. Ngiyabonga kakhulu.
Labo-ke ngabalandeli be-Studio 7 abasithumezela-ke imilayezelo yabo. Lani lakho phela ukuthi likwenze khonokho, sisikhangele okwenzakala kufacebook VOA Ndebele. Lingakhohlwa lithande lekhasi lethu le-VOA Ndebele lapho kulabantu abakhuluma khona okutshiyeneyo. Sibone-ke okunye okuphoselwe ngabantu khonapha-ke ku-VOA Ndebele. Abantu abaningi bakhuluma ngakhonokho-ke ukubhubha kukathembinkosi Maviri Mpofu lo-Elvis Mathe, amajaha ensimbi zezwane. Siyabona ukuthi bangcotshwe omunye ke ngomgqibelo, kwathi ke umpofu wabekwa ke khona ngapha ke khona ngale koBulawayo izolo. Uthando Sibanda uthi ya majaha lisebenze kakhulu, siyalibonga kakhulu, mthwazi omuhle lenze kakhulu labavalisa ngobuningi benu. Uzobuya ke ududuzile moyo uDudu, sizokuthi uthini uDudu ke uthi rest in peace majaha akithi ejolojo khona ngapho. USolomon Ncube uthi siyakhala sibili okunye okumangalisayo, lilale ngokuthula. Umurendeni Mukhwena uthi laye rest in peace bafowethu, siyalihlonipha njalo siyakwazi ukuthi likwenzileyo kuhle kakhulu. Kuzobuya njalo loduduzile Nyoni uthi lalani ngokuthula bafowethu. Maviri mfowethu bakithi GPS ikho yaleli GPS mfowethu, kodwa ke hayi sohlangana kwelizayo. Kuzobuya ke uNtombi Senzi Juma Dube uthi siyabonga kakhulu, buya umuhle ngokusekela kwenu abafowethu abasitshileyo emhlabeni. Ye, sithathe ke umbiko wokugcina ovela kuNcube Sibonakele Mathimba uthi yeba kithi ubuhlungu kakhulu konoko kwehlele abafowethu, kodwa ke sile silingo esincane ukuthi sithathe ke lolo nometa. Sihle Ncube uthi siyabonga kakhulu sihlobo zethu, siyakhala kakhulu izinyembezi. Singakhohlwa njalo namhlanje ukuthi kulife talk sixoxa ngosuku lwamaqhawe olwe-National Heroes Day. Sike sithi ke sigqibeke uhlelo lwethu lwanamhlanje sikhangele ebesilazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi eleZimbabwe kalisukuze libuswe ngabathengisi, kodwa abakubandla le-Citizens Coalition for Change elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa bathi abathengisi bagcwele okumangalisayo kubandla le-ZANU-PF. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi njalo lizama ukuthola i-voters roll eqondileyo, hathi leyi eyanikwa iZimbabwe Electoral Commission. Ndingakhohlwa ukusithumezela phela imilayezelo yenu kunombolo ethi 1202-465-0318. Siwugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalisa ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube. Lilale zulukandaba.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupa inhau muririmi.